Siyabonga jonga lo sithandekile le tshona njani mthwaka zomuhle. Siya lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 14 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kugqekezwa amahofisi abo mantshi eHarare njalo kwatholakala ibhomba lohlobo lwegrenade khonale esigodlweni. Umongameli Mugabe usetshiya intambo zokukhokhela umanyano weSADC ngeviki ezayo. Silonda imbali yakhe ekhokhela lumanyano.
Okwakhathesi kasikabilo lwazi olubanzi ukuthi kambe kuzokwenzakalani. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi kungavele kuvalwe amahofisi lapho abantu abahamba babeka khona izikhalo zabo. Kuyabe sokunzima ukuthi bekuyincwadi zokuhlala bazithole.
Ele South Africa lixwayisa izizalwane zeZimbabwe ezaphiwa ama-permits ezilokhu zingakawathathi ukuthi ziyewathatha kungakafiki umhlaka 30 ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amahofisi edale labomantshi eHarare atholakale eqekeziwe namhla ekuseni. Kwesinye njalo isehlakalo kube lokuxokozela eHarare ngemva kokuba kutholakale ibhomba lohlobo lwegrenade phandle kwelinye ibhanga. Kubika uMavis Gama.
Studio 7 ikhulumisane lomkhokheli wabomantshi kuleli dale lemagistrate uchief magistrate umnumzana Mishiro Dikuvamombe waveza ukuba kuliqiniso njalo kuyisehlakalo esenzakale izolo ebusuku.
It's true that there was a break in at Harare Magistrate. Yes, it is true. At one of the offices in the regional magistrate reception. I think entry was gained by removing some louver window glass panes, which were later recovered in the 50th floor of the building.
Wengeza ukuba mombethi selumangali wema poliseni lamhle kuseni ekutholeni lesi sehlakalo okucatshangelwa ukuba izigelekeqelezi zenze lokhu ubusuku bayizolo kungakho amapholisa eselusebenza lolu daba.
Yes, it is true. It happened last night. A desktop or a computer was stolen and a printer. They are worth around 1,500. I think that's all we know for now. Investigations are underway.
Ngakolunye udaba olufanayo njalo, kutholakale amagrenade amabili phandle kwebhanga le-FBC emgwaqweni uLeopold Takawira edolobheni leHarare. Zombili lezi zehlakalo, uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba uthi sezimangaliwe emapoliseni esephezu kwazo ukuzihluzisisa. Kolunye udaba njalo oluphathelene lezamadale emithethwandaba, amalunga ayisikhombisa elinye lamacele ebandla lephikisayo le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla bavunyelwe ukuba udaba lwabo luthoniswe bevele emakhaya, batholiswa ithuba lokubhadala imali yesibambiso yebheyili. Abayisikhombisa laba babalisa umnumzana Samson Nerwande, Lakson Mondiwa, Sifela Ninyati, Trust Piri, Leo Mtema, Sungirai Tanira, Kanyelo Tinashe Mutepaire. Abayisikhombisa laba bathethwe ngamapolisa besetheswa umlandu wokulwisana lamapolisa kamanisipala ngesikhathi exotshana labaphila ngokuthengisa emgwaqweni uNelson Mandela bucwadlana lamahofisi esigodlo saleli bandla eliphikisayo le-MDC. Kodwa bakhulumisane le-Studio 7 baveze ukuba babotshwe ngoba benqabele amapholisa kamanisipala la ngesikhathi efuna ukungena emahofisini e-MDC ethi yalandela abathengisa isitaladeni laba ngoba bebaleke bangena kuleso sakhiwo. Kungaleso sizathoke betheswe umlando wokuvimba amapholisa la ukuqhuba umsebenzi wawo kanye lo wokufihla abekade bexotshaniswa laba kuleso sakhiwo lapho kulamahofisi e-MDC khona. Lanxa bekulandula lokho, iStudio 7 kayisanelisanga ukukhulumisana legqwetha labayisikhombisa laba ogama lalo libethwe ngokuthi ngumuthangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe uchiya isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo womanyano weSADC ngeviki ezayo. Abanye besithi wasebenza gadalala esaphethe lesi sihlalo, kodwa abanye besithi wayengalungisa njani okuhluphayo kulumanyano yena esehluleka ukuqeda uhlupho oluseZimbabwe olugoqela ukubhidlika komnotho welizwe. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zigcizelela ukuthi isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo weSADC sona esesithathwa ngumongameli Ian Khama Seretse-Khama weleBotswana, njalo esintshintshaniswa ngomongameli bamazwe alumanyano minyaka yonke, asiniki umgcinisihlalo amandla amaningi angaguqula okuhluphayo emazweni eSADC. Abasola umgabe bagoqela umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai. Asizweni amazwi akhe ekhuluma le Studio 7.
President Mugabe's legacy as chairman of AU and chairman of SADC has not achieved any significant imprint in SADC or in the AU because
umongameli Robert Mugabe kasoze akhokhele amanye amazwe yena esehluleka ukulungisa okuhluphayo kwelakhe ilizwe. Kufanele umanyano weSADC ucubungule okuhluphayo kweleZimbabwe umongameli Mugabe esechile lesi isihlalo. EleZimbabwe alisela budlelwano obuhle lamanye amazwe ngenxa yombuso wakhe, njalo lokhu kukhathaza wonke umuntu. Ngakho-ke kufanele kukhulunywe ngumanyano weSADC lokwe-African Union.
Lawo ngamazwi kamnumzana Morgan Tswangirai, umkhokheli we-MDCT. Ebehumutshwa intathelisa indaba yethu uGibbs Dube weStudio 7. Ilunga le-Central Committee yabandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma omela impopoma edale lephalamende uthi umongameli Mugabe ufeze okuningi esaphethe isihlalo seSADC ngoba elolwazi olujulileyo ngezombusazwe.
Ubona ungananzelela ama-conflicts amaningi abefuna ukwenzakala phakathi kwethu la ephangiseka abambeke ngenxa yokuthi kona besilo muntu omdala, umuntu osiqondisa indlela eqondileyo masinyane masinyane. Uyazifisa ukuthi ngabe beta uyanika futhi enye ithemu ukuthi na aqhubekele phambili. Sibonile ukubana kuwele lobudlelwano obuningi kakhulu, even nxa sikhuluma ngendaba ye-defense forces kuse wabona amabutho aweSADC ehlangene eCaribe lungiselela betrainer belungiselela ubana kube lo lebutho eleSADC elizabe lincedisa ubana lapho okufunakala khona ukubana kuphathiswane xa kule mivukela kutholakale uncedo olunjalo. Sabona lama trade agreements amaningi atisizakala phakathi kwamazwe nalawo. Sibona ubudlelwano bethu namanye amazwe akhona apho South Africa, oZambia, oMalawi, labona bebe bonke vele kuyiphuva naboMozambique. Sikhuluma ukhangela even ama-corridors adevula eMozambique. Sabona kade sikhangela iport eTanzania besesisebenza kakhulu ezimoto zethu ezivela lapha eZimbabwe ezivela phetsheya zifikele eTanzania labana kwaba lula, kwavuleka imigwaqo ukuthi kuhambeke lula. So konke lokhu kusenzakala under ungcitshi lobukhokheli bukababa wethu upresident wethu uRobert Gabriel Mugabe. Sithole into enhle kakhulu ngokuba laye njengochairman wethu.
Kodwa abanye bathi wayengaphatha kuhle njani okuhluphayo ngomanyano weSADC lona eleZimbabwe lalo lilo nhlupho zalo.
Ukubambile konke kona kubana ngobungcitshi obukhulu. Yebo, udlawuni labo ukhona bayatholakala vele ebantwini, kodwa ukuthula lokhu esikukholisayo la ukukhulisa ngenxa yokukhokheli obunziyana. Usebenze kuhle ngobuciko obukhulu, even izinofobia isenzakala laphana. Uyabona bekuyinto ebinga-escalata to unproportional levels, zothi kona bekungaba yinto esibile ebingakhoza impi even between South Africa leZimbabwe namanye amazwe oMozambique, ngoba izinofobia inga-attackaba eZimbabwe kuphela. Sabona laba eMozambique bebulawa ama-Nigerian, abe-Somalia nabangaphi ngaphi. Kodwa ngenxa ye-experience eka-chairman wethu weSADC wakubamba kuhle, wakuvala kuhle kuhle, kwathula kwaze kwathuliseka kwaphela kwadlula.
Ubona kusenzakalani umongameli Khama kulesi sihlalo?
Well, uKhama la ema engena siyafisa njalo sikhuleka ubana angene lobuciko siyakwazi umntwana omunye ama-icons angathatha izintombi engaba bakhe ihlanganisa lezintombi abanye abasele laba abanye babomgabe abe-guided according ngibona ngantoa uzakwanisa layo ubana akuphathe kuhle kodwa kwinto loku kufuna umuntu ovuleka ingqondo akhangelise umumo avume ukucetshiswa yilabo asebethe badlule esigabeni sona leso.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF njalo umela impophoma edale le-Parlamente. Ube khuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eGobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa soluxwayise izizalwane seZimbabwe ezaphiwa incwadi zokusebenza lokuhlala kulelo lizwe ama-permits ezilokhu zingakawathathi ukuthi kumele ziyewathatha emahofisini e-VFS Global Centers kungakafiki umhlaka 30 ngenyanga ezayo. Embikweni liwethu lenamhla lolu gatsha lukhuthaze njalo abacela amapemisi la abalokhu bengakatholi impendulo ukuthi labo kumele baye emahofisini afanayo bayebuzisisa ukuthi kuhamba njani. Izizalwane zeZimbabwe ezacela amapemisi phansi kohlelo lweZimbabwe Special Dispensation zedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili. Kodwa akukazakala ukuthi zingaki ezawatholayo lezancitshwayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabena.
Okokuqala siyakuwamukela lokho okukhitshwe nguhulumende South Africa ukuthi abantu behambe bayethatha ama-permit abo kungadluli 30 September. Esikunanzelelayo ukuthi vele sekuhlukumeze abantu abaningi kakhulu ukuphuza kokuphuma kwencwadi lezo zokuhlala elizweni le-South Africa ngoba nxa abantu babefaka izicelo zabo kwakuthe kuzathatha ama-8 weeks kuphela kodwa sekudlulile sekuze kuyisiyafika 8-9 months ama-permit lokhu engaphumi. So siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi labo abangathathi behambe bewathatha kanti-ke kakhulu futhi abanye balindele ukuthi bafonelwe nabo okuyiba banika amapemithi nxa umuntu bengamfoneli kahambe kuphela ayekhangela ukuthi ipemithi yakhe khona lapho ayivele efake khona amaphepha bamkhangelele bamnike ipemithi yakhe. Okwenza ukuthi nxa sekufika lelo langa elibekiweyo wonke umuntu eseqedile usehambile wayathatha.
Lingafika leli langa bekhona abangakathathi incwadi zabo kuyini okuya kwenzakala kubo?
Okwakhathesi kasikabi lolwazi olubanzi ukuthi kambe kuzokwenzakalani kodwa sikunanzelelayo ukuthi kungavele kuvalwe amahofisi lapho abantu abahamba babeka khona izikhalo zabo kuyabe sokunzima ukuthi bebuyincwadi zokuhlala bazithole. Kade sikunanzelelayo futhi kulabanye abahambileyo bafika batshela ukuthi hhayi lina kaliphumelelanga ukuthola izincwadi lezi ngezizathu ezithile. Sesikhulumeke lo director general wathena bazozama ukuthi ekupheleni kwale nyanga efikiyo bese beqala ukukhangela ukuthi kade kungani umuntu wancitshwa ngoba sinanzelela ukuthi abanye bancitshwa ngezizathu zokuthi ngo-2010 babengatholanga. Abanye futhi bayancitshwa ngesizathu sokuthi umuntu mhlawumbe wakwabotshwa kumbe botshela ukuthi akekho emthethweni e-South Africa. Ama-fingerprint akhe sesiba ePretoria nxa sebe-checka bona sebesithi umuntu lwani ule-criminal record sebemncitsha i-permit. So sicabanga ukuthi ngokukhuluma kwethu lo director general kuphela linyanga kuzaqalwa-ke ukuthi kukhangelwe ukuthi kanti laba abantu bancitshwa njani. Sithemba ukuthi labo kusiyafika i-30 September bona abancitshwa ama-permit baze sebewanikeza kwenza ukuthi nxa usithi 1 October wonke umuntu esele permit wayahamba wacela uhlelo lolu soluphelile.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxela ekhona le South Africa. lingakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 luyalandela njalo lamhla sixoxa ngokudilizwa kwezindlu ngomunicipality ikakhulu oyeHarare esithi lezi zindlu zakhiwe endaweni engavunyelwayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omnumzana John Kerry obesemkhosini wokuphakamisa iflag yemelika kwele Cuba namhla ngemva kweminyaka engamachumi amahlanu. Inhlanganiso evikela ukusetshenziswa kwezikhali zechefu ithi icubungula imbiko ethi amalwa icatsha inhlanganiso ye-ISIS engaba esebenzise lezi zikhali kumpi yazo lamazwe ambalwa. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-Highlanders lilakho ukuba lingelabadlali balo abadlala emuva kwenkundla ngesikhathi lichana liphinda na umphehlo leqembu le-Haumine emdlalweni weviki yechumi lathobamnembili kusigaba se-Premier Soccer League. Kubika intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentathe zindaba zemidlalo ngolwesine umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBangani Mafute iqembu lakhe libhekane lenkinga yokuba kulabadlali abambalwa abangasoze bephatheke kumdlalo waleli qembu leli Haumine ngesonto kungenxa yezizathu ezijeneyo. UMafute abadlali abathi uKing Nadolo kanye lo-Honest Moyo abasoze bedlale ngoba bejeziswe inhlanganiso ye-PSL ngemva kokutholakala ukuba sebetshengiswe ikhasi lombala olithanga kathathu ngabonompembe kwimidlalo edluleyo. Uqhubekele phambili wathi imvimbi uDaglas Sibanda kezwa kuhle, ikanti u-Eric Mzingwa kanye lo-Webster Chingoza balimele njalo bebengaphatheki ekuzilolongeni kweqembu selokhu kuqale liviki. Kuthi uTeenage Radebe yena uselizweni le-South Africa lapho azama khona inhlanhla kuqembu le-Ajax Cape Town. Umdlali wenkabeni yenkundla u-Edmond Muzane Namo yena ubikwa ehambe leqembu le-Zimbabwe Prison Services okuyilapho aqatshwe khona. Lona eliphatheka kumidlalo yezinhlanganiso ezifanayo ezamazwe angomakhelwane, imidlalo leyiqhutshelwa elizweni leBotswana. Kusenjalo abagadli abathi uNox Mutizwa kanye loGabriel Nyoni bona balakho ukuphatheka kulomdlalo njengoba sebesizwa ngcono, bobabili laba bebelimele. Amaqembu lati bana kungensuku ngake enqilane kumncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup lapho iqembu le-Haumine linqobe khona le-Highlanders nge-4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa. Iqembu le-Highlanders lihlezi kwindawo yethoba nomunye engalaneni yemiklomelo njalo umafuthi lesi simo kuzamele besilungisise.
Kudlala sidlala kuhle sibili kodwa sisebenzisa amathuba esiwatholayo, ngakho-ke kumele silungisise khonapho.
Eminye imidlalo ye-PSL ekhona kulimpelaviki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHarare City lizadlala neDongo Sawmills enkundleni yeRovaro. Iqembu leChicken lizamukela eliChabungu enkundleni yeLuveve. Iqembu leFC Platinum lizatshana neleWange enkundleni yeMandaba. Iqembu leTsholotsho lizanqikelana neTriangle ngaseWhite City, kuthi iqembu leFlambe lizadlala neCapes United ngaseLafarge. Ngensonto iqembu leWawa lizadibana neleBuffaloes ngaseAscott, kuthi iqembu leDynamo lizadlala neleZPC Kariba enkundleni yeRovaro. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-rugby kusasa lizadibana leqembu elimela ilizwe leNamibia khonale kweleNamibia emdlalweni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo lidinga ukuphindisela ukuvinjelwa ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezadlalwa lo nyaka ngemva kokutshaywa liqembu leNamibia nyakenye. Kodwa imizamo yalo ingaphazamiswa yikuba amalungiselelo alo abengamanga kuhle, imbangela kuyikuswelakala kwemali. Inhlanganiso yeZimbabwe Rugby Union kayenelisanga ukuba leli qembu lilungiselele lihlezi ndawonye, njalo abadlali abanelise ukuba enkambeni yilabo abangahlali esigodlweni iHarare, kuthi labo abahlala eHarare bebezilolonga besuka ezindlini zangakibo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
usibalukhulu wenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo umnumzana John Scanlon uthi kumele abantu makhaza bathole inzuzo enyamazaneni zendle ezinjengesilwane ebesidume ngegama lokuthi nguSisil esabulawa isizalwane semelika umnumzana Walter Palmer. USkanlon owenhlanganiso ye-Convention on International Trade in Endangered Species uthi maningi amazwe lapho uzulu angatholi khona inzuzo enyamazaneni zendle njengoba labo ababhadalwa ngabazingeli bemazweni besidlabodwa. Uthi kumele uhulumende bebambisane lozulu ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe impilo yabo. Uthi kumele uqakathekiswe inzuzo etholakala enyamazaneni ukwenzela ukuthi abantu makhaza labazingela okusemthethweni bengabulali inyamazana mahlayana nje. Sixoxele omunye wabazingeli eZimbabwe umnumzana Dumisani Spanda othi akumangalisi ukuthi uzulu usala enephuza inyama abanothileyo bekhomba ngophakathi.
Nxa kukuma-communal areas kungabulawa indlovu inyama iyaphiwa i-community khonapho lapho indlovu ebulawelwe khona. Then nxa kusemaplazi kuma-private property umnikazi weplazi uyothatha inyama azidlele.
Nxa sikhangela esilwane ke kwenzakalani?
Inyama yesilwane bayadla abantu but balutshwana bayidlayo.
Wena ukuzwa kwakho kuthiwa inyama kaSisili yaya ngaphi? Awusanguzwa?
Inyama kaSisili ngabe yasala khona le plazini lapha abulawelwa khona. Singazi ukuthi ngabe bayithwala but akaningi ningi ngabayithwali babe beyichiye khonapho eplazini. Ibisidliwa izisebenzi nje eplazini khonapho.
Kodwa vele kuvamile ukuthi abantu badla isilwane?
Ye, hayi basidla. Abanye babayizondi inyama khona but hayi abantu bayayidla inyama yesilwane, ayila problem.
Nxa sesibona ke amafutha angkhona andile inyanga ziyathatha ziyenze into zazo.
Iya, hayi inyanga ke manje lapho lapho ezifuna khona amafutha esilwane inkomo sibili ungahambi inyanga enithole amafutha esilwane uyayiphiwa inkomo elophondo.
So kodwa kutsho ukuthi phela nina lapho lapho elizuza khona okunye okuningi
hayi uyabona into lezi ziyanga ukuthi wena uzalelwe ngaphi wakhuliswa njani. Nxa unjengami intwana umuntu ozalelwe ezinkonzweni wakhulisa usenkonzweni uyabongala ndaba lakho. Like sikhona ezinye isilwane ezike sikasesitshaya ibhinga eminyaka edlulileyo abantu bawathatha amafutha esilwane okunye umasa mina vela zange ngithathe even ipiece ngoba ngangakwazi ukuthi kusebenzani. But abantu babekwazi bathatha omunye undoda wathatha ngeza sentshele ethi uphiwe inkomo.
Kuzima ke khona okusibani. So kujayelekile kakhulu-ke yini?
Ye hayi hayi isintu isintu andivele sikhona bathatha amafutha esilwane nalana bathi wena ungagcoba uzayisatshwa ngabantu especially abantu ababesebenza emsebenzini kuthiwa hayi abantu baza kuhlonipha sili but mina angukholwa lokho.
Ye singathi nxa sokubuya indlovu-ke ngutaphuchiya abantu abaningi bayadla kusithethe uhamba njani?
Indlovu abantu bayayidla mama ungathola lapho kuhlinzwa khona indlovu abantu babebaningi unye umangalisayo.
Umnumzana Dumisani Spanda ngumzingeli obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 esedete eMathebelele North. Sokuyisikhathi sokuchibilika kuhlelo Woza Friday namhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomculi uDJ Mzaraz yena odabuka ekhezi endaweni yeratanyana.
Umhlanganiso Crispin Dlovu yena waziwa ngegama lomsebenzi elithi DJ Mzaraz uqale ezomculo ngomnyaka ka-2010 lapho avumba khona iqembu elithiwa iNandos Dance Group. Leli qembu libumbe ngesikhathi esekhaya kubo eKezi njalo bebebukisa imisebenzi yabo ezikolo ezijiyeneyo.
Sasibhoda izikolo zasekezi ngabo-2010 sihamba sitshaya umusic izikolo nje ezigoqela oSaniseni, oChelanyemba, oChehondo, Maheche, Minda, hayi, o Chachani, lezinye nje ezikolo eziningi nje zasekhezi.
Ngomnyaka 2013 uDJ Mzara soqale ukuhlabela emichadweni, njalo ngomnyaka ofana uqale izifundo zokuchaya izigingci esikolo esezomculo esitholakala edolobheni lakoBulawayo. Lo nyaka ke ukhiphe idlalade lakhe lakuqala libiza ngokuthi osomangase. Lingoma okubizwa ngayo leli dlalade ethi osomangase uyicule incelisana nobaba okuthiwa nguMakhatha. DJ Nzara suthi yena labo abathakazelela imisebenzi yakhe balakho ukuxhumana laye nxa befuna ukuba abathokozise emcimbini efana lemtshado njalo kabhadalisi.
Nxa ufuna ngikutshayele nje noma emtshadweni noma enkonzweni, hathi uyambiza mahara nizokutshayela, andidingi ukubhadalisa kumbe wenzani. Mina ngihlabela igospel nje, music is my pleasure. Ngihlabelela ukuthi nje ngiboneke ithalenti lami ukuthi yangaphi. Ngakho-ke inumber zami 0717 611 130.
Lo mculi uthi ukhulele ebandleni le-Brethren in Christ njalo lanamhla lokhu saselilunga naleli bandla. Kungenxa yalokhu-ke ukuba eziningi zezingoma zakhe ngezokholo njengali aphuma ngayo enkundleni ethiwa uJesu Wasifela, yona icule endawonye labatsha bebandla le-Brethren in Christ. Seven go la wayo ngi uJoseph Njanji.
Siyabonga jahale zansi uJoseph Njanji ubehamba lomculi uDJ Mzaras. Singene kuncwadi elisithumela zona linabalalele. Umlaleli wakuqala uthi kumele sibakhumbule, sikhumbule abantu abasikhupha ebunzimeni. Ngingumadlisi madlizitha eGweru. Ngithemba uMadlizitha lapha obekhuluma ngamaqhawe. Umlaleli ohleze esilobela umsunduzwa uthi linjani basakazi labalaleli, ngicela ukubingelela umama ongizalayo unanqobani. Kunjani mangwenya, ngibuye ngibingelele izakhamizi zesakhile eziphethwe ngusobhuku ubaba uNgwane. Ngingabachiyi abephelandaba Vikinduku Damlocingo, ngithi okuhle lokumnandikini. Omunye umlaleli uthi igama ngingumkhohlisi Mathenjwa Dube, ngibingelela abasakazi bonke beStudio 7. Ngithi ngiyabonga ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona lingatinwa. Ngishone emagusini enkayi kosikhobokhobo. Ngibingelele isalukazi sami umama uMakhanye labazukulu bakhe bonke lenkosikazi yami una Brighton. Ngibingelele lebandla lemahlabathi SDA Church. Ngithi phambili ngokudumisa umdali ngagama lomfeli wethu uJesu. Ngiyabonga msakazi ngiseGoli. Siyabonga ngencwadi zenu balaleli, qhubekani lisilobela lisazi sokwenzakala endaweni zenu kumbe libulise isihlobo labangane. Hayike kwanele okwalamhlanje, kodwa lingayikatshana, khumbulani luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle lempela viki elithukele.